njalo uthi uyangithanda Shazani ungasangifuni ngomtshela futhi Njengoba ungitshela ukuthi uyangithanda Shazani ungasangifuni ngomtshela futhi Njengoba ungitshela ukuthi uyangithanda Shazani ungasangifuni ngomtshela futhi
Oh,